zvakanaka.
Sokuyisika tisendaba ku VOA Ndebele.
Divana kwezekuseni mthwakazi ngomvulo mhlaka 1 kuLwezi 2021 igama nguNtungameli Nkomo. Nanzi ezihamba phambili.
Asikhangelelanga ukuthi kube lenguquko eziyangaphi. Esikukhangeleleyo ukuthi Johnson uzakhumbuza uMnangagwa ukuthi kabuse ngendlela efaneleyo.
Umongameli Mnangagwa usengilandi emhlanganweni weUnited Nations okuhlaziya udaba lokuguquka komkhathi oweCOP 26.
Silakile sizamile ukuliqinisa besilele khona ngale silindile. So silethemba lokuthi hayi inselaboya kasozi zaphinda kanja zafinyelela kuyani indawo.
Inhlanganiso yeibhetshu likaZulu isifake elinye njalo ilitshe lesikhumbuzo sabantu ababulawa yigugurawundi eBhalakwe kulandela ukutshontshwa kwamatshe amabili. Inkokheli yezaphu entsha ithi izasebenza nzima ukuze ibandla leli linqobe kukhetho luka-2023. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe oyedwa nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kutholakale abangamatshumi amabili lantathu 23 belomkhuhlane lo. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane bazinkulungwane phose ezine 3,888. Abahlatshwe esibili bedlula inkulungwane ezine 4,417. Inani lasebebulewe yilomkhuhlane selifike kunkulungwane phose ezinhlanu 4,678. Kuthi asebetholakale belawo sebeku 132,977. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukwele United Kingdom namuhla emhlanganweni weUnited Nations okukhulumisana ngodaba lokuguquka komkhathi oweCOP 26. Umhlangano lo uzangenwa zinkokheli zamazwe womhlaba namuhla edolobheni leGlasgow eScotland ezigoqela umongameli Joe Biden weMelika zibonisana ngokuthi udubo lolu olwaziwa ngokuthi climate change ngesiNgisi lungalungisiswa njani. Umnangagwa utshele abasekeli bezanu-PF ngomgqibelo ukuthi ulakho ukuhlangana lomkhokheli weBhilithane umnumzana Boris Johnson bexoxisana ngobudlelwano phakathi kwamazwe omabili. Ngokwakuqala lokhu phakathi kweminyaka engamatshumi amabili ukuthi umongameli weZimbabwe aye kwelengilandi ngemva kokwetheswa kukamuyi umnumzana Robert Mugabe izijeziso zenotho kanye laye uMnangagwa. Siqoxelo hlaziya ezombusazwe umnumzana efihlela Ncube ngokuqakatheka kwalomhlangano.
Lanxa kuqakathekile ukuthi amazwe onke azinikele ekuvimbeleni climate change ukuguquka komkhathi, abantu beZimbabwe abakujahe kakhulu okwedlula lokho yikuthi ilizwe libe lemisebenzi, kuvuke i-economy, kuhlonitshwe umthetho, kuhlonitshwe i-constitution, kuhlonitshwe amalungelo abantu, kuqedwe i-corruption, livuke ilizwe lime ngezinyawo zalo. njalo bafuna i-free and fair election, bafuna izinto zonke ezibhalwe ku-constitution, bafuna kuphele ama-abductions, ukuthathwa kwabantu ngenkani, bafuna kuphele i-torture, bafuna uhulumende ohlonipha amalungelo abantu ozaqeda i-torture enze konke lokho okudingakalayo okufunwa ngabantu beZimbabwe. Kabamjahanga ke lo ofuna ukuvimbela i-climate change, bafuna ukuvimbela i-torture, ovimbela i-lawless ne-corruption phambili. Ukuhlangana no-Johnson yebo kuzabe kuyinto eyenzeka ngemva kwesikhathi eside, kodwa ngaphandle kwalokho akusoze kulethe inguquko. Uzaphenduke eizanu njengoba ehambe eizanu, azoqhubeka abuse njengezanu. Siyayazi izanu ibuse njani kusuka ngo-1980. Ngakho-ke uJohnson asoze babuye la azobusa la, kuzaphenduka izanu iqhubeka ibusa, idilize ilizwe, ilibulale, ingahloniphi amalungelo abantu, ingahloniphi umthetho, ingahloniphi lutho nje, ibe izanu yona ledilizayo selokhe kwaba yiyo. UJohnson ngeke afake kubo umoya omutsha, inhliziyo entsha ukuthi bahloniphe amalungelo abantu, bahloniphe umthetho. Bazaqhubeka beyizanu bebusa beyizanu ngendlela kade bebusa ngayo vele.
Emhlanganweni lo yiwaphi amazwi esingawakhangelela kuMongameli Mnangagwa?
Uzathe fika ngale athi yena iZimbabwe izinikele ukuvimbela ukuguquka komkhathi climate change. Kuhle lokhiyana, kodwa isikho njengoba ngike ngatsho abantu beZimbabwe ababi bekujahe kakhulu. Bafisa ukuthi khona lokho akukhuluma ngabe ukukhuluma ngetorture. Afike ngale athi yena iZimbabwe izinikele ukuthi kungasabi le torture, iZimbabwe izinikele ukuthi kube lokukhetho olukhululekileyo, iZimbabwe izinikele ukuhlonipha i-opposition, iZimbabwe izinikele ukwenza lokhu lalokhuya lalokhuyana, abuye ngapha ekhaya azokwenza khona lokho okufunwa ngabantu, azokwenza lokho azabe ekukhulumile ngale. Yebo kambe ukuvinjelwa kwe-climate change kuqakathekile, kodwa isikho kodwa okujakhekileyo ebantwini beZimbabwe, kufunakala ikuhulumende obusa ngendlela enhle ehlonipha abantu.
Alubana ethe wahlangana lo mkhokheli weLebhilithane ubaba Mnangagwa njengokusho kwakhe, singabona mhlawumbe kusiba lobudlelwano, kusiba lenguquko yini iphakathi kobudlelwano beZimbabwe leNgilandi?
Asikhangelelanga ukuthi kube le nguquko eziya ngaphi. Esikukhangeleleyo ukuthi uJohnson uzakhumbuza uMnangagwa ukuthi kabuse ngendlela efaneleyo, ukuthi UK iyafuna ukudlelana leZimbabwe kodwa kuvinjelwa ukuthi iZimbabwe kayikwazi ukuziphatha ngendlela efaneleyo. Bazamkhumbuza khona lokhuyana okuvele kukhunjuzwa ngamazwe wonke omhlaba ukuthi yebo kuhamba ama-sanctions lawo angasuswa uma nje iZimbabwe ingahlonipha amalungelo abantu, ihlonipha umthetho, isuse i-corruption, ibuse ngendlela vele okubhalwe ku-constitution. Singakhohlwa ukuthi UK kayitsho ukuthi ZANU-PF kayibuse njengendlela ye-constitution ye-UK. Ithi ZANU-PF kayihloniphe i-constitution yeZimbabwe. Lokho kakudingakali lokuthi baze bakutshelwe i-UK. Bekufanele ukuthi ngabe bayazenzela bona. Ngakho uJohnson ngeke aguqule lutho, kasoze angiboni ukuthi uzakhuluma izinto ezintsha ezingasizo lezi esivele sesizijwayele ukuthi iZimbabwe kayihloniphe umthetho lamalungelo abantu.
UMnumzana Fidlela Ncube uhlaziya ezombusazwe. Kusenjalo, amazwe athuthukileyo akumanyano we-G20 agqibe umhlangano wawo wokuhlaziya udaba lokuguquka komkhathi lolu kwele-Italy izolo. Iinkokheli zamazwe yangenela umhlangano zigoqela umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden, oweBhilithane uMnumzana Boris Johnson, loweFrance uMnumzana Emmanuel Macron. Umhlangano lo uvumelene ukuthi amazwe athuthukileyo la akaseyi kusekela inhlelo zokusetshenziswa kwamalahle emazweni asathuthukayo, ngoba ukutshiswa kwamalahle ngendlela yokuphehla amandla kagetsi kungenye yembangela yokuguquka komkhathi. Inhlanganiso ye-Ibhethu likaZulu ithi isifake elinye njalo ilitshe lesikhumbuzo eBhalangwe lapho okwabulawelwa khona abantu abaningi ngesikhathi seGugurawundi. Ngokwesithathu ukuthi inhlanganiso le yenze lokhu kulindawo kulandela ukuntshontshwa kwamanye amatshe eyayiwafakile. Le nhlanganiso ithi iphakathi kokuqoqa ukuyabisela ilitshe elifanayo enkabazwe lalo elantshontshwayo. Sibuze umqondisi walenhlanganiso umnumzana Mbuso Fuzwayo ukuthi bathethe manyathelo bani ukuze benqabele ukuntshontshwa kwelitshe lebhalagwe leli.
Silakile sizamile ukuliqinisa besilele khona ngale silindile, so silethemba lokuthi hayi inswelaboya kazozi zaphinda zanjani zafinyelela liyani indawo.
Izinduna iziphi ebezikhona njalo zitheni zona?
Induna oda zikhona kube nguchifu wendawo uchifu Magwego Fuyane, kube nguchifu uMathema, kube nochifu Enkayi. Ezinye zisuke zabambeka ngezizathu ezijiyeneyo. Okukhulunyiweyo kakhulu engubambileyo okuthiwe ngudakamela okhulume ngesehlakalo sokuthi kulusizi ukuthi silapha ngemva kokubana kube le monakalo embili yokutshontshwa kwamatshe, akakhangelelanga ukuthi kube lo monakalo wesithathu ekhulumela ekutshontshweni kwamatshe. Nokubana abantu kuqakathekile ukuthini sikugcine khonokho ngoba kuyingxenye yembali yethu. Okuthiwo nguMathema okhulume kakhulu ecacisa ukuthi hayi imizamo leyi eyenziwayo yena akasiyongxenye, akavumelani lezinye zezinto ezenziwayo. Njalo abantu bebekwazi ukuthi okwakhulunywayo ngoloba bosesihlalweni lezinduna bona abanye ezinye izinduna zazingabizwanga njalo kulokunye zingahambisani lawo. Okuthiwo yinduna yesigaba yokuthi yena iyadana ngokutshontshwa kwamatshe one, okwesibili lokuthi sisendaweni leyo ebizwa kuthiwa yi-Heroes Acre. So uma kuyi-Heroes Acre kutho ukuthi abantu kufuze bezogida nge-Heroes Celebration, kodwa laphana ucabanga ukuthi uma sigida laphana siyabe sigida phezu kwegazi labantu ababulawa bengalacala. So uthe lokhu yena ngoba abantu babuya bayeletha umbhuqazo bengacelanga laye kacele asiyo Heroes Acre, wakhuluma lokuthi yena ufuna ukuthi indawo leyana kulabantu asebamlandayo besithi bafisa ukuthi ibe yi-museum, laye uyakuvumelana lokhu.
Iziphi ezinye inhlelo elilazo?
Inhlelo ziningi ezadingakala ukuthi zenziwe. Kuyabuyelwa khona le Bhalago, kuyabuyelwa eSlobela, kuyabuyelwa eTsholotsho, kuzayiwe eLupane, kuzayiwe eNkayi, kuyaxoxisana lezikhathi lezakhamizi, kuyafaka amatshe. Kuningi okusenziwa ngeudaba lwegugurahondi okufuze ukuthi sikwenze sisiya ezindaweni ezijiyeneyo ngokubana izakhamizi ziyasibiza endaweni ezijiyeneyo. ESlobela kufuze kubiseli litshela tshontshwayo, kufuze kube namakhome commemorations eSlobela, eNkayi, eLupane, eTsholotsho, eGwanda, ePlumtree, eJombe, eLowagwelo. Kunenge indawo lapho abantu abasibiza khona ukuthi sizokuba lenhlelo zokufaka amatshe, iba lenhlelo zokuxoxisana ngodaba lombhuqazwe lokuthi kungenziwani, especially kathesi ngoba abantu bayezwa ukuthi kukhona okwenziwa ngohulumeni lezinduna kodwa akufiki kuhle ngokupheleleyo ebantwini. So sizama ngayo yonke indlela ukuthi sinikeze abantu ithuba lokuthi kukhulunyiswane ngoba thina njengenhlanganiso siyakukholela ukuthi ugugura udaba lombhuqazwe lungazakelwa lungiswa umongameli lezinduna abayibo balamanxeba bengaphathekanga bengazange baba nelizwi lokuthi kulungiswe njani.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngumqondisi wenhlanganiso ye-Ibhethu likaZulu. Umkhokeli wezaphu omutsha umnumzana Sibangilizwe Nkomo usekhuthaze abasekeli bebandla lakhe ukuthi bebambane ukuze benqobe ukhetho luka-2023. Unkomo oyindodana kamuyi umnumzana Joshua Mqabuko Nkomo wethule amazwi la ngempelasonto kulandela ukukhethwa kwakhe kuCongress yaleli bandla eqhutshelwe koBulawayo. Sixoxele okhethwe ukuba ngunobhala jikelele waleli bandla umnumzana Mthulisi Hanana.
Ukhetho kwami kubandla lezaphu kuyisiqiniseko esokuthi izaphu isiqale umsebenzi ukuthi abantu abatsha labo babonakale bephatheka ukuze ibandla kube libandla elikhangayo ebantwini abatsha kumele bavote. So hayi okwesibili ungananzela ngesikhathi inkampena bengifaka imbuzi imbono ethile ngifisa ukuthi ngiyenzile uzapho uvotelwa kwami kutshengisile ukuthi abantu imbono yami bayithandile ukukhokhela isilabo bukazapho singananzelela ukukhokhela obutsha abantu bebesithi uzapho iparty yamaxhekho kodwa kathezi ngenxa yokusibone sokulabantu abatsha asebekhokhela abantu bonke abavotelwe izolo bahlanu abathathu bakhona singabantu abatsha ukujengisela ukuthi uzapho sezimisele ukugijima indlela emangalisayo esebenzisa abantu abatsha abadala abazaba besinqanda besikhuza besincedisa besiphathisa
iselilalo yini uhlelo lokulungiselela ukhetho
kule zinto bezivele zinakanwa esesingasenelisanga ukuzenza ngenxa yokuthi besilinde ukuthi iCongress ibe khona uzapho lo khona nguzapho ozancintisa ngendlela emangalisayo ngendlela yesimanga nxa sesikhangele indaba zokhetho luka-2023 kukhona kuhleliweyo kodwa ubukhokhelo obutsha lobo obungenileyo kumele uhlale phansi buhluze uvumelane usitshengisane lo mkhombandlela ukuthi siqonda ngaphi
abasekeli bebandla kuyini obathembisa khona
engikuthembisa abalandeli bakazapho labasekeli bonke ukuthi iparty yabo baba bethu isivukile ngibathembisa ukuthi sizasebenza ngendlela emangalisayo sizanqoba izapho ngo-2023 zathola ama-seats abantu abatsha bazabuya labo bazosekela leli nhlanganiso ngibathembisa inhlanganiso ehlelekileyo ngibathembisa inhlanganiso ekhangayo ngibathembisa inhlanganiso elamandla inhlanganiso ethandwa ngabantu lokuthi sinjoba kuba basikhethileyo sizabalalela sizathatha le mbono yabo sisebenzise ukuze sisebenze sonke ukuwina ama-elections lo zapho angene embusweni
Umnumzana Mthulisi Hanana ngonobhala jikelele webandla lezaphu. Selikubonile na ukusemaphephandabeni. Ikroniko ithi sokuqhamuke umkhuhlane womvimbano kobulawayo wona osuhlasele abantwana abaningi. Umsakazo we-ZBC uthi kulabaprofita besonto yeJohane Masowe wechishano abayisishiyangalombili abagalule bafa ngesikhathi sompaphathiso emfuleni weHungumo eRushinga ngomgqibelo. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Hey, sarbona sarbona lapho uJoseph mina abantu bazekhaya mashumba edipeni umuntu okhuluma utanyeli kona para ngizobungira lomo lobona limoyo ehlobo sami esiduzana lapara ngikhafe ngiyele kwani ngiyafika esikotho ngizobingelela lo sasobala ukhulu wami lona sobala nogogola ansele ngiphezu kwelayo ngiqabukanya khona usalizwe kwamfana salizwe ngiyobingelela hlobo sami esikhulu ngiyeqele ngangale kwangifona ngithi uncube ekhonini umfundisi wami laye khonapho ngiyambingelela hlobo zami awu bravo kakwekhaya laphana ngiyabonga lonke zihlobo zami zisekhaya zimashumba ngizobingela abantu abami kakhulu ekhaya logogo ukhalephi emashumba emalayinini kwabayadipeni ime ngikhuluma emudanyeli
awubonani msakazi ngiyamakala utarumbela ngenxa yesithi uticha umakile soa ngekuthi wena ticha lapho uphambanisile yikho omunye wathi lapha ezimbabwe icorona yasozifike lapha enguminista khonapha esithi yasozifike ngabantu abamhlophe uticha thina sabadola babebhemi gwayi babethatha amabhuku abantu abesikolo bedabule sibili bedabule bebhemi ligwayi so lo umuntu wabuyayo lo urapato wangkhona uyafanana lo ticha wayedabula amaphepha lalo wayesithi icorona ngeyabantu abamhlophe khona ozabalungisa unkulunkulu kathi sokubuya udwane wangikhona lo sesitila lokhu lalokhu hayi sikho lokhu uticha uyakwanisa ukubhenela iphepha lomntwana wesikolo
sanibonani sanibonani basakazi abahle sibonga istudio 7 ukuthi ngaso sonke isikhathi uma sifuna ukumamela iindaba zezimbabwe sesimamela kuyona istudio 7 ngokuba ileziletha chemile ngiyazi ukuthi akukho lula ngena ku studio 7 ukuthi masenda ama message ngoba sibaningi isifuna ukuletha imibono nesichisekela letha imibono sengathi iStudio 7 ingaba nayo indlela yokuthi yengeze uhlelo lokuthi abantu balethe imibono sebesithanda ukumamela ama voice abantu bekhuluma lokhana nalokhana isikhalazo zabo kuyakhuthaza njalo kuyancedisa imibiko eyabe ilethwa ngabantu izinto zabo senzakala kwezinye indawo abantu zifihlakele so iStudio 7 yakuncedisa konke lokho so kuyasikhalaza ukuthi sengathi abaphathi behlelo bengayengeza leso sikhathi cishe sibe ku-10 minutes abantu beletha ama-recording abo sikwazi ukumamela into leni yasiza kakhulu 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 ngibuye ngidlulele laphana kulaba abathi ngama-veteran abathi bona balwela inkululeko ngithanda ukubahalalisela ngiyabahalalisela ku-birthday yabo le ukuthi babotshwe bayefakwa ejele for ukuthi babuya nezwe babahleli bayacelebrate cabanga ukuthi bebeyecelebrate laphana yilapha kumele bayecelebrate khona emajele ngoba deserve ukuhlala ejele waye ngikusho lokho iZambia uma iqeda ukwenza ama-election kuqeda kuyina i-opposition wezwakala uspokesperson wama-war veteran ethi yena lokho kwenzakala eZambia ngeke kwenzeke eZimbabwe abasoze bevume ukuthi i-opposition ibuse yikhona lokho ukungavumi kwabo okunikeza iparty ebusayo amandla ukuthi uma beletha izikhalazo zabo bebabambe bebabophe bemfisa sengathi bengabashaya kakhulu ngiyabonga
Salvonani Mantle Studio 7 ngilibingelela ngisematopo emaphisa ebhalagwe lapho kwagqitshelwa okwafakwa khona abantu angagqitshelwanga kuze kunamuhla ngizwa uthi arumbele ekhuluma zaqhuka ngani angasukela echaya utendayo kanti wayenxa bekhuluma ngezithezo zenotho kumbe nalo wabuye wazokhuluma angatyeli iqiniso upresident ukuthi ilizwe leli lifune yalo imali ilizwe lingama njani ngemali yamanye amazwe yikho bazabe sebehlala becaphulana labanye abantu begqibela abanye abantu bengafanga ngenxa yokuthi bona bayehlele ukulungisa into zabo sifuna imali yeZimbabwe ibe khona 40 years izani uyibusa ilizwe lingelamali abantu besebenzela ubugqili sicela ukuthi khona oko kulungisiswa
basakazi be-Studio 7 nabalaleli bonke yami namfo ukhuluma ngendaba yama-sanctions lokuthi izanu ithi uchamisa ngiyocela ama-sanctions e-America le-UK kodwa iZimbabwe yafakela nina ama-sanctions yafakelwa nina ama-sanctions wona la ukhuluma ngoba uchamisa nje uthethe kathesi ukuba ngu-president ama-sanctions wavele kuwathole khona kunini iZimbabwe yafakela ama-sanctions onganamangaliso okuthiwa ye ama-sanctions uchamisa ngiyowacelayo asabe promisiwe yini ukuthi ama-sanctions lawo azakhutshwa babethenjisiwe yini kathesi abantu besifazane bayahlukuluzwa abanye bayatshaywa ba-adaptwa khona bo siyakuzwa but bona bezanu bayala bathi yama-trick science njengabantu be-MDC alliance khonapho uzobone lakhona pho phakathi kuzanu p f kulabo mama umama beze behlukuluzwe kangaka shuwo hayi into le isiphambili le izanu p f siyehlule shema iyehlule iyehlule izanu iyehlule iyehlule hayi yehlule shema
labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp. Lawo emlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umsakazo we-Voice of America ubika ukuthi isithunywa se-United Nations uVolker Perthes uhlanganelo bengumkhokheli kahulumende weleSudan ogenqulwe libutho ngeviki edluleyo umnumzana Abdallah Hamdok. I-Associated Press ithi unobhala obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken uhlanganelo sowabo weleChina kwele Italy isolo bezama ukuqeda ukufuthelana okukhona phakathi kwamazwe omabili. Singene kudaba lweMelika. Umongameli Joe Biden uselutshaye indiva uphenyo oluveza ukuthi liya likhuphuka inani lesizalwane zelizwe lakhe ezithi uyehluleka umsebenzi. Ekhuluma eseRome kwele Italy izolo ngemva komhlangano wamazwe athuthukileyo owe G20, uBiden uthe ukwehla kosekelo lwakhe akutsho lutho ngoba kuyinto ehlala isenzeka kubo bonke abaholi beMelika. Uthe lanxa ebhekane lenkinga ezithile ekhaya, uthole usekelo olukhulu emhlanganweni lo, abakhokheli bamanye amazwe bakwamukela ukuthi iMelika isibambe iqhaza kundaba zomhlaba, hhathi lokho okwakusenzeka ngesikhathi sikamnumzana Donald Trump. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esilwela amalungelo oluntu esihlala eMelika, umnumzana Gary Twala Jackson.
Indaba kamnumzana uBiden isobala isegcekeni. Abantu bebemthembile kakhulu ngesikhathi ekhankasele ukuvota, kanti bebelethemba ukuthi uzoba ngumnumzana ozangena enze izinto kahle, kodwa izithembiso zakhe eziningi azenzile kusukela engena kakazigcwalisi. Uqakathekise ukuphikisana lezinqumo imisebenzi eyenziwe ngumnumzana uDonald Trump. Ngakho ke lokhu kwenza ukuthi abantu abaningi bangathakazeleli ukubusa kwakhe. Yikho sibona abantu lapha sebeze bekhuluma bhadla, bekhuluma amanye amagama esingeze siwakhulume lapha emsakazweni, kodwa bethi hayi uBiden kahambe kasisamfuni. Kanti-ke futhi ngibona ngathi kubi akukhulumileyo ukuthi athi amapholo kasebenzi, ngoba yena ngokwakhe bewasebenzisa ngesikhathi ekhankasela ukuthi avotele abe ngumongameli, bekhipha mhlawumbe impela ama-statistics okuthi iningi lakhe liyamthanda, besebenzisa wona lawo mapholo. Kambe namhlanje ngoba so amapholo lawo asesetshenziswa kuye ngithi asesetshenziswa against him, usengathi yena kawasebenzi namhlanje. Ngibona ngathi lapha uswele impela indlela angazi ilwela ngayo, kodwa hayi kusobala mpela ukuthi akasathandeki, usehlulekile njengoba nathi sizibonela sihlele kulona leli lizwe.
Uthi uBiden iMelika isibuyelile esikhundleni sayo sokukhokhela amazwe omhlaba idlelana lamanye amazwe, hhathi lokho kwakusenzakala ngesikhathi sikaDonald Trump, lapho iMelika eyayisihlehle nyovana ikhangele okwenzakala phakathi kwayo kuphela.
Khona vele umongameli oqakathekisa ukuthi ilizwe leli kube yililizwe elikhokhela amanye amazwe emhlabeni, yinkulumo engalunganga leyo, ngoba kanti lawo amanye amazwe wona kawenelisi na ukuzikhokhela. Kanti iAmerika yona yabe kwambani ukuthi ibe yiyo ekhangela amanye amazwe? Ilizwe ngelizwe kufanele ukuthi lizikhangele, mhlawumbe i-region nge-region kufanele ukuthi izikhangele, hayi ukuthi kube khona ilizwe elizibeka lona elifuna ukuzitshaya isuba lithi sina yithi esikhokhela lapho. Kanti ungananzelela umnumzana uTrump uzamile kakhulu ekuthini alungise indaba zalapha ekhaya, i-domestic issues, owangaphandle akuthiye lapha. Kodwa nango ke umnumzana uBiden lapha ngibona ngathi umsakazi uyawahulula ngokuthi sibuyele kusikhundla sa sokuthi futhi amanye amazwe, ngoba singakhohlwa ukuthi imali engenadlulileyo sibone bephuma sokunzima e-Afghanistan laphana betshayiwe ngama-Taliban, bakhona kahle sekhaya lapha. So ngibona ngathi hayi ngamanga lawo ngamazwi nje awuzitshaya isifuba, ngamazwi nje awokuzama ukuthi avikele i-image yezwekazi le-America lo mbuso wakhe. Kodwa-ke nje sibona nje abantu abaningi abasebandleni lakhe labo mpela sebekubeka sobala ukuthi hhayi umnumzana uBiden asakufuni, wehlulekile, wayehlakaniphile ekukhankaseni, waqila abantu ngamazwi ekhuluma izithembiso, asehlulekile ukuzigcwalisa, wanikezwa ithuba. Yisisikhathi osufanele khona ake afeze-ke izithembiso zakhe lezo, kuyehlula. Ngakho ngithi hhayi mina ilizwe le-America angiboni selibuyele lapho, lingabe lilesifiso sokuthi libuyele lapho, kodwa isifiso esingalunganga ngoba yikuba yisiqhwaga phela lokho. Kanti-ke nje umnumzana uBiden amazwi lawo akhulumileyo kakusikho mpela, uyaphosisa.
Umnumzana Gary Twala Jackson isizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika. Abasekeli bakaBiden bona bathi ukwehla kosekelo lwakhe akubethusi, nanku kakafikisi lo mnyaka owodwa nje engene embusweni. Siziphethe ngebezihamba phambili. uMongameli Mnangagwa usengilandi emhlanganweni we-United Nations okuhlaziya udaba lokuguquka komkhathi owe-COP26. Inhlanganiso ye-Ipetshu likaZulu isifake elinye njalo ilitshe lesikhumbuzo sabantu ababulawa igugurawundi eBalagwe kulandela ukuntshontshwa kwamatshe amabili. Inkokheli yezaphu entsha ithi izasebenza nzima ukuze ibandla leli linqobe kukhetho luka-2023. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamilinkomo.